Ekupheleni kwawo nalo umnyaka udaba lokuswelakala kwemali emabhanga kanye lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo yilo obelusegudwini. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uchasisa ngokukhwela kwentengo yempahla.
Yanangela ukuthi intengo zempahla ziyaqansa ziyaphezulu. Ifuel iqansile ngamasensa akile manje ngoba likhweza ifuel sikhweza yonke into. Ngangena ezo lapha konke amagrocery labo jike abantu bakhwezile between 10 cents and xa uswayipa ugcine i-charge i-price ephezulu xa ule cash iba nganeno kodwa la i-cash isengokuthi yimhlobo nemali akuyibhond iba slightly higher nawe ungabe uthole i-usa iyabe ibhala kodwa ikhose ukuthi i-usa balutshela abantu abalayo so kabantu abahlukile zothandi.
Ucouncillor Brenda Mpofu weMlume 2 eNkayi usichasisela ngokwenzakala emaphandleni ngalolu daba.
Awutholi imali yokuthi ugayise, sizigcina futhi uthatha igogoko uhambe lalo usiye esigayeni ubuye ukhuphe igalani ugayise igogoko elilodwa. Uyahamba uthela ibhakede lakho usiyathenga isitolo ngamabeli, usiyathenga kumbe uthenga ithukela, kumbe uthenga isepha. Intsinsi kayikho, ukuthi imizi yakho uyethenga ngebhakede lonke. Nxa uthenga ithukela, uyathenga ithukela sidobha lamahlamvunyana, lokuyisithi kwabantwana, intsinsi sipelile sithenga lesawuto. So uphelile kule bhakede lokhuya. Ithukela into yabe $2.50. Ibhakede lona bathi $5. Kwezinye izitolo, bathi $6.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube uthi kukhona okungenziwa ukuqeda ukuswelakala kwemali.
Kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lifuna kumbe lirandi kakhulu irandi. Ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe lapho into zakhe zizaba lula. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho uzinze, helped to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule ngoba okuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulekuthenga eMelika okwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingawusuzithengiselwa amanye amazwe zidule. Kanti ivele izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela kulesi lisebenzisa ngayo li-overvalued. Ziyadula nxa uzikhombela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe eZambia usebenzisa amakwatsha, ezenziwa eBotswana okwenza ukuthi indlela esetshenziswa kwamanye amazwe they are not attractive. So ilizwe lomnotho ngeke ukhule ngitsho.
Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa wathi umnotho welizwe uzakhuphuka ngesilinganiso se-4.5% ngomnyaka ozayo. Wathi umongameli Mnangagwa yena wathembisa ukuthi uhulumende uzahlala phansi labo somabhizimusi abatshiyeneyo bedinge icebo lokulungisisa lolu daba kulokuphongubeka umthetho obenqabela ukuthi bakhweze intengo yempahla. Kodwa umnumzana Masimba Kutshera ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu akusoze kube lempumela enhle.
Angiboni isebenza nxa kuyukuthi amanye ama-factors esiwakhulumayo lawa awokuthi imali itholakale alungisekile. Imizamo le eyothi bakhulume bengakhuluma bakhulume inkomo zize zivulele ekhaya kodwa akuzange abo angiboni isebenza.
Iningi lizibuza ukuthi kambe umnyaka ka-2018 uzabe uminjani kwezomnotho welizwe. Zizaphela na indwendwe zabantu abadinga imali emabhanga? Uhulumende uzayidala na imisebenzi? Iza kwehliswa yini intengo yempahla ezitolo impilo yabantu ibe ngcono? Kodwa abasekela umnumzana Mnangagwa bathi ngaphiwe ithuba akufeze lokhu.